Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngela kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 7 kumpalakazi 2023 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-TCC litshela umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Cabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxosha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
So we are questioning basuki babanjwa, kodwa ke ukuthi babanjwa ngamandla, le namba le ikhunywayo isiyo ngiyamanga le into ezenzakala ekhaya esibhadwa ngapha mase ubuya South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo.
Udaba lokuthi kulabantwana bezimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinde ukungena kule South Africa ngenxa yokuthi bebengela amaphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili.
Ukukankaswa ukankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo.
Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-TCC litshele umthethwandaba we-High Court izolo ukuthi umnumzana Sengezo Cabangu ukhokhela elinye icele laleli bandla, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Lokho kuphume ngesikhathi kuthethwa udaba lokuvinjwa ukuncintisa kwamalunga e-TCC axotshiswa ePhalamende kuSenethi lakumakhansela ngomnumzana Cabangu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Mzacangulube.
Engingakutho ukuthi vele abakuzamayo khona kuza babekufayela, ngoba sikhuluma ukuthi libandle selisungulwe kathesi ngenxa yokuthi okusukume uCabangu, but isikhathi sonke lesi bebendawonye. Ungakhangelisisa kahle angazi ukuthi kumbe ama-lawyers ewasebenzisayo ewaphiwa izanu kumbe yibo abazehlulekelayo yini, ngoba yonke into abazama ukuthi bayenze iyitholisa wes iyenza bakhanye sengani abantu abangacabangiyo ekwenze kwabo. Kuzaba nzima ukuthi i-court ilahle ithi simabili kuzabazima, ngoba sebeqale bangena bengayali ukuthi babonke loCabangu bepicture loCabangu. So lokho abakwenzayo nje bazama nje ukuthi nje mhlawumbe bangawina, but amagqwetha abayiwo abamelayo abenzeli kahle ngendlela, bona ngani alokuphiliza kakhulu into ezawo ezingazenzayo, ngoba lokho abakwenza nje ukuthi zambusha idlovu ngempamo.
Manje nxa sesikhangela ngemva kokwenzakalayo lokhu, singabona na uCabangu esiba ngumkhokheli welinye lebandla le-TCC?
Angaba umkhokheli webandla le-TCC ngendlela yokuthi sesikhangele ukuthi kulezinzuzo ethize njengomonzora, but angake abalabo abalandeli abaningi abangaba khona kuye ukuthi bamlandele ukuthi iqembu lakhe lisukume beliphakame. So kungaba khona okokwenzuzo ukuthi nxa kuthiwa kule mali zephathi kuzabe emuye ozithatha zalezi mali zephathi. So mna mbona kuthiwa isiyena uCabangu akwenzayo into ayayifuze ngama-elders abadala bephathi, kwayekuthi abantu bahlale phansi bahlanganise inkulumo ukuthi nangoba uCabangu omunye wabo uhamba labo ngasosibona imifanekiso emilo Chamisa aso muntu ukuthi bangaphika ukuthi abamazi uCabangu usukube njengomuntu ongazange athande indlela amanye ama-comrades akhe ayenza ngayo. Kufuze uboniswane ukhulunyiswane njengathi siyayizwa kanguwuzwa nje ukuthi uCabangu bake bamcatha babangani basondela kuye uCabangu amengelithi yena akubuyikelwe kuma-structures e-MDC Alliance, kuhlonishwe ubukhokheli bobukhona odebiko akufuna, kodwa ukuthi ukuthi angaphakama iqembu lakhe bangangayi iyaba nje into kamazole ukuthi imali ukuthi afayesikhomezayo.
Kodwa esaqala udaba lwakhe umnumzana Cabangu sike sabona isibalo sekelo, abantu baqala nje ngamunye ngamunye ukungani bayambalekela. Ubona ungani sikhona yini isikhathi angazama ukuthi ahuge abantu, njengoba ubekhala ngokuthi bekulokuqilibezela abantu befakwa bengavotelwanga ngabantu? Ubona ungani singambona yini esibalo sekelo engenelisa ukuthi angene ebantwini adinga usekelo
hayi usekelo alungena lokho ngendaba ethi ipolitics yeZimbabwe siyenza abantu babayamazombi yenza abantu bafanele abo technology ukuthi abuthumayele umhlubulo umenzeni uyalokeke nalene wona njengomuntu wakhe njengomboso wakhe abantu abaningi kupolitics esiyasikutsho kwezindawo ukuthi abantu abaningi sebeyongabondova ngoba lo muntu abamkhonzayo sebemkhonza ukuthi lobekilize senzani abanye abantu abangeke bachiya uchamisa balandela uchabango lo uchabango ekhamba ngobuqotho ngokuthi isekelo sombuso webandla labo asizange sicandele ngendlela kodwa bona abantu into abalayo ukuthi basebekhonza kuyafana lakathesi umnankakho uyaphethi uyale kodwa bakhona abantu abamlandelayo esithi hawu baba umnankakho shina ngendlela yokuthi ipolitiki yeZimbabwe seyenza abantu abangondova nje abaphongulandela ebibehlukuluzwa kanjani balandela angeke abalefoloyi or nabalandeli angabahuga uchabango ba abantu abakupolitiki yeZimbabwe baphongulandela umuntu abamkhonzileyo
umnumzana mzacangulube uhlaziya ezombusazwe ezimele kusenjalo kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki endaweni ezitshiyeneyo zeZimbabwe ekuqaleni kwemikhankaso le kwathunjwa elinye ilunga lebandla le-TCC umfundisi Tafumane Masaya watholakala efile kwabangela ukwesabela ukuthi ukhetho lolu luza kuba lodlakela kodwa ngaphandle kokukhonona lapha lalaphayana kulokuthula ukhetho lolu luza kwenziwa esigabeni ezithoba mnemunye ezinhlanu zingeza kobulawayo uChris Gande uxoxele lunga lenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe umnumzana kulakwa Shemunsa ka
ukukankaswa ukankaswa kakuhle kamnandi lokuthula okumangalisayo okujabulisayo ngithemba la kubona ukubana amabandla wonke as serious kakhulu ngokhetho lolu lingakhangela i-leadership yeZANU PF ama-vice president wonke agijima phansi laphezulu ekhankasa siyabona lakho abe-TCC labo umongameli wabo uyagijima naye ezama ukukhankasela amalunga abo e-TCC wonke uhamba kakuhle ngokuthula okuphambanisayo okwakhathesi yikhona lokho nje ukubana baqhubekela besilwa bona labo bodwa abe-TCC bethathana kumakhothi ngesikhathi thina sikhangelela ukubana kube lehlelo into nje yona leyo engabanga engani iphambanisa uZulu leZimbabwe ukuthi abakwazi ukuthi kuyazala nkomoni sengakafiki kuma-election kodwa hhaji ngiyazi ukubana bonke bakhona kuground bancinga bakhombisa abantu kakuhle and kuyamangalisa sibili kuyajabulisa kuyathokozisa
ngokubona kwakho kuyini okungabangela ukuthi ibandla leZANU PF linqobe kathesi kodwa ngokhetho ledluleyo linganqobanga kuyini kathesi okungenza ukuthi linqobe
ibandla leZANU PF liyanqoba ngenxa yesizathu sinye labo ababe campaigner ngesikhathi sisiya ku 23 August esithi ngama harmonized elections babe bekhuluma okuningi okugoqela umongameli owebandla labo abe-TCC isikhathi esiningi babekhuluma bethi hayi umongameli wabo uyawina uyabusa ilizwe ngakho-ke abantu begijime bethi hhaji ungcono sihambe khona ku-TCC njengoba umongameli wabo uyanqoba kodwa okwakhathesi sekumgceke ukubana hhayi i-TCC isehlulekile ukubusa leli lizwe okweminyaka elandelayo ngakho-ke abantu sebesithi hhayi leli lithuba sibile seliphiweyo ukuthi sibhale ama-correction sihambe ibandla leZANU PF ukubana kube yiphetheni umongameli ZANU PF MP ZANU PF ngakho lokho sizwa sile temba kakhulu elokubana hayi ama election lawa ayawina. Sebebonile abanye ukubani ibandla ele TCC lalibaqambela amanga lingani lona selibambile ilizwe lonke, ikanti babe bambe khonapho kuphela abawina khona. Ngakho ke abantu hatch sebelungele ukubana bekhulume kakuhle, ukubana besebenze ngohulumende onguye obusayo. So hayi ibandla lezano PF liyanqoba sibili okuzwayo come 9 December.
Umnumzana Kulakwashe Monsaka isiphatha amandla senhlanganiso esekela ibandla lezano PF Forever Associates Zimbabwe. Sizamile njalo ukukhuluma lomunye oncintisa eBinga North emele ibandla le-TCC kukhetho lwelunga ledale lephalamende, umnumzana Prince Dube Kuspanda. Udaba lokuthi kulabantwana bakwele Zimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinjwe yiziphathamandla zakwele South Africa emngceleni we-Bed Bridge ngempela sonto bezama ukungena kwele South Africa bengela maphepha soludale inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Umphathintambo wendaba zasekhaya eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe kungamanga ukukhulunywa ngosowabo wakwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi. UKazembe uthi abantwana laba babengabanjwanga ngamandla okuthiwa i-child trafficking ngoba besiyabona abazali lezihlobo zabo kwele South Africa. Kodwa uMotsoaledi yena ufunge wagomela wathi ngempela abantwana abangamakhulu amane batholakala bezama ukungena kwele South Africa kodwa bavinjwa ngababona ngokulondoloza umngcele wakwele South Africa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu.
Kulusizi kakhulu ukuthi kube lento njengale, kodwa ngicabanga ukuthi abantwana abo bebengabanjwanga ngamandla ngabantwana abalabazali abangapha e-South Africa abangayiyo ekhaya ku-holiday. So iminyaka yonke vele kuyenzakala ukuthi abazali ma umnyaka uphela kumbe amanye ama-holiday phakathi komnyaka babiza abantwana beze ngabaphathi. Into enje esuka ibe yiproblem ukuthi labo bantwana abanama-passport, so bababhatalela izimali eziningi kuma-drive ukuthi babuye nabo lapha besebenzisa indlela abasebenzisa ibhoda ngalo kungena khona. Ukuthi ngaba yi-400 leyo number isisele question mark, isisele question mark ngoba i-South Africa media they are always blowing izinto out of proportion, ikakhulu into ezenzakala eZimbabwe. Ngenzakuthiwa eZimbabwe kulomuntu one obulewe sesithi kubulewe abantu abayi-10 ngabantu nje labantu abakhangelela amanye amazwe phansi besenza amanye amazwe ngathi ngamazwe amabi. Yes, abantwana bangaba khona siyake sikubone kungaba liqiniso, kodwa leyo namba ekhulunywayo asilo liqiniso. Plus okwenzakalayo yokuthi labo bantwana ukubuya kwababa kwenzile ngapha baya bengabanjwanga ngabantu abathunjwanga.
Siyabona sokulokuphikisana kukahulumende weZimbabwe lowe South Africa phezu kodaba lona lolo. Uhulumende weZimbabwe sithi hayi akusiloqiniso, njalo inani labantwana elike labonakala ngelabantwana abangu-124 kuphela abacaphe bengelabazali, kodwa ayisikho ukuthi bebebanjwe ngamandla. Uthini wena ngalokhu?
Ya, ngicabanga ukuthi uhulumende waseZimbabwe lokho akukhulumayo kuliqiniso. Le namba leyo ngamanga leyekhulunywayo njengoba ngitshilo nje phambilini, angeke kube lamabhasi ama-10 uthi athwala abantu abayi-400 abantwana aphinde abe la ma-passengers abantu abadala kungamanga konke lokuyana. Ikungcolisa nje igama labanye abantu lelizwe, of course lizwe lethu lingcolile, but kokunye kusuka kube yinto nje ebonakala ukuthi bazama ukuthi nje kube yinto nje yethusayo kodwa kungela lutho. So kubanjwa amandla bebebanjwa ngamandla abantwana laba, into eyenzakalayo njengoba ngishilo bayeze ku-holiday ngapha ngojani futhi bazobuyela semoya ababuya ngayo. So kube unfortunate basuke babanjwa, kodwa ukuthi babanjwe ngamandla le namba le kunye ayisiyo ngiyamanga le. Ya, into ezenzakala ekhaya eZimbabwe ngapha mase ube South Africa ziba into ezinye ezifaka ngendlela engayisiyo. So hayi akulaqiniswa lapha indaba yonke leyo aliqiniso. Mhlawumbe abantwana labo le-100 abayifiki, but ngoba basuke eZimbabwe vele kungcolisa nje ngabantu abangcolileyo isikhathi sonke.
Umnumzana Cassius Jayce Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseJohannesburg. It's the end. selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usengezelele isikhathi sokuvulwa kwamahofisi kamsitheli kulandela ukuphithizela emahofisini la amakhulu. Abantu bedinga amapasipoti kulandela imbiko yokuthi imbhatalo yawo izakhuphuka. Leli phephandaba lithi amahofisi la asezavalwa ngehola lesikhombisa ntambama ngo-7 malanga wonke ngaphandle kwangempela sonto lapho azavalwa khona ngehola lesithathu u-3 PM. Iphephandaba linye lithi njalo umongameli Mnangagwa usehlele mhlaka-3 ngoNhlangula ukuthi kube lusuku lapho okuza kwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections ezigabeni eziyisithupha. Izigaba lezi ngezithi Phelandaba, Koromonzi South, Seke, Chegutu West, Zimba East, Lemkoba North. Okwamanje silethuleleli nabalaleli imbiko yenu elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Hayi, thina sikhathele ngabo gawule. Ogawule thina sesikhathele ngabo. Ogawule baswele i-America malanga wonke. Izolo ngezi-5 kade ngimamele ugawule eswele i-America ethena i-America ngabathakathi. Ubasebenziselani imali yabathakathi ogawule? Bayisebenziselani imali yabathakathi lezano yabo le? Sikhathele ngabo gawule. Bakhuluma njalo nje kodwa imali esebenza khona phana imali yasi-America. I-America naleyo abayisolayo. Hayi, sikhathele. Inhliziyo zethu zibomvu kabantu. Zibomvu inhliziyo, sikhathele. Sikhathele. Pela ngokuthi alengangeni siyahamba alengangeni sibolele engangeni sifele engangeni, akunzima lokwagidi lo. Kanti mbani mpela umuntu ozaze asimele nje khona phana eZimbabwe asikhiphe endakeni lonono sigile.
Salibonani, salibonani Studio 7, salibonani. Siyabezwa othuma labogawule bulungela iZANU-PF, ogawule bezibe uNkulunkulu uzobona i-America. Kanti wayengathi ukuthi uNkulunkulu uzobona uMnangagwa ngento abayenza amaZimbabwe. I-America ekwenza sibone right ngoba abantu base-America bahlupheki obabamela o-president bangkhona, but uMnangagwa bamela amaZimbabwe. Manje amaZimbabwe ayafa e-South Africa, hamba ngendlela yokuthi akulani sebenza kulani eZimbabwe. Thina sibone i-America yenze right ngokufaka ukuthi bengabi lokhu bedlalisa imali, bedlalisa imali yezwe khona. Into yenziwe i-America right kakhulu. Gawule yekele ukukhulumela uMnangagwa, ngamasela lo.
Salibonani basakazi be-Studio 7 yalibing ngelela labalaleli. Hayi, ngakholwa namhlanje abantu beZimbabwe sebekholiwe ukuthi eZimbabwe le constitution awula, kuyafana as long ibandla lakho lisidlizana uPF kuphela, vele uyathwaliswa nzima. Sathi sibatshele ukuthi uChabangu usetshenziswa izana, abantu bayala namhlanje lithini ngama video lawo uChabangu, lama audio uChabangu bephoroniswa ngo speaker labo Scott indle Harare, lithini ngabo linade liba supporta naliphoroniswa namhlanje izana ifuna ukudla imali ezindlini zeni, ibhadalisa abantu lizozwathwa sesithela yonke into lokunyathela eZimbabwe. Uzokubhadalela ngoba bathethe imali eziningi bethenga ama chicken in la ma 10 kg benika abazali bethu. Abazali bethu bahlanya ngezano kathesi ilizwa lisela mali. Akusila ama resources amanenga kakhulu eZimbabwe lapha, but imali yakhona idliwa yizano PF. Konke sokufile sebezaphuna imali kithi bese safise bekhweza izikulu fees, bekhweza ama target, bekhweza lisafe line lalihlanyiswa ngama chicken in la ma 10 kg. Ngathi litshela thindi sehlupheka emazweni badala bethu, ekela nini kurojwa ngama 10 kg empupa abuya kanye sokuzavota. Alizwisisi lokho litshelwa amanga ukuthi le Second Republic livotele izano PF. Lizazodubeka kuzowoma izulu lingana manzi, ligcine siyathenga amanzi ngama 5000. Lizaba strong ama dollar vele zilonge kuyisanda sezana uPF kabuye eZimbabwe ngoba izana uPF bayinyanya njengoba lisizwa sebevalwa ama visa. Nyamangala uGawule sesithi khona khona uyayinyanya iAmerica ibulala abantwana. Mina engikhulumayo la ukhulu wami wabulawa etholothele, asilazi ithuna lakhe, but uyethola uGawule ekhuluma ngathi awuquthile. Thina sikhala ngezana yasiqedela izihloko zethu, yazi uGawule yanginyanyisa njani. Kuyini okuchujungulwa ngezana uPF? Izana uPF yayirepha ogogo bethu, ibachisa ibabulala. Namhlanje abanye bathi kutshela ukuthi yeye uBhururu hamba ajikele egodini elinje lethuna ngabalazi. Ubungulwane kuzana uPF Gawule ungasinyanyisi thini?
Studio 7 ingathi le odinga adlalwa ifike endlebeni zabo Gawule laba labomthuli wonke labo izani yonke jikelele. Uyabona ngiyamuzwa uGawule uyalwa ngento enzwe iAmerica. America right, America ibulala abantwana abayeGaza labathwa bona balenhliziyo yini. Yazi ngiyafisa ukuthi ngabathwa lokho okwenziwa i-Israel khona ePalestine ngawo kuthi kuyatholakala ithuba kuthi alilizwe lingasenzeka kube lula, ilande bona nje iCabinet yezanu bezahla. ngamahlanganisimhlalo yabo ebusuku yomnyama ababhidliza ngayo ilizwe behlela nokuthi bebidlize ne-TCC bengabochabanga nabophugeni bonke nje ukuthi akuyatholakala umuntu lamandla e-Israel evele bathele ibhombo bonke befe bonke bonkanti bezanu laba abanenhliziyo ezinhliziyo zabo zibomvu kakhulu zivutha amalanga okojwabeso le-America bengabebevele bezibolele bona ngokwabo izandla zabo zonke zigcwele igasi abantu bachiswe edini ngenxa yabo manje kuthiwa singezelwa amalanga othi sibele e-South Africa bagijima bakhuphula amapasipoti wabesuthi athi singayindawo ngathi bengafa abantu bezanu bonke nje zakugaleza
hayi mahlabezulu linjani linjani njani hayi i-budget yabomncube le ebandla lakhe libusayo hayi kuyezwakala ukuthi bona kakhulukazi banojelasi banojelasi ngabantu bakuleli lizwe banomona abafiseli abantu bakuleli lizwe ukuthi baziphilise njengoba abantu abaningi baziphilini bona sebafuna ukubathathela iimali zabo hayi madoda kuyehlula ngombuso lona bomncube lapho hayi kwehlulekile straight kwehlulekile umona abanawo ujelasi abanawo uzwisa ubuhlungu kakhulu kuthina basenachoice ukuthi bangayenzani kodwa siyezwa iimali eziningi eziyabaleka ziyatshontshwa ziyatshontshwa imali yamabhiliyoni namabhiliyoni isektha nayikhipha imali ikhawuntwa lo namatriliyoni isektha kodwa iyaphi leyo mali lithi livusa umnotho lihlulekayo kuvusa umnotho selifuna ukuthi livusa umnotho ngezikhwama zabantu abazisokolelayo abaziphandelayo ngaphandle kwamazwe lithi bazamele iimuli zabo lina lihluleka ukuba sisiza kodwa selifuna ukuba sisetshe ezikhwameni hayi madoda udodi lo siwuzwa kulele lizwe la umuntu akichima uvota vota tihihi ebandle libushayo lezandla khulula ilizwe ukhululane libulala abantu kangaka ubulala abantu ubulala isizwe sonke jikelele ngendlela elinomona ngayo ujelase
ngakuchaba ngento elibusolelayo nakalimazi ningamsola ngobuningi bantu besimpelani lisuke emacandi esibhedle lapho kumele lizwane lingavumi ezinye izinto lingathi funaba ezaluthiye kuzikhokhele lani yezinto ezihaba ngorayithi right singezele vele from kaChina
studio 7 umathikitha bathi sizokhala kusizungu bani na nxa amaChina ezenzela intando yakho kodwa kulabaholi sithi kulabaholi sabakhethelayo sabavotela kwela sibavotela ukuthi besilungisele ilizwe leli kodwa amaChina azenzela intando yakho ngoba thina singobani sizoyenzani kodwa ngeke siyenze lento China siyafa ngothuli lapha ewan siyafa ngamalangs kodwa abaholi bethu bakhona sabavotela yoni inhlangano sayivotelela yona lokuthi isiphathe ngalindlela sithumela amaChina azosibolala ngedust nathi siyakhuluma kufanele sibulawe manxa siyakhuluma singazwakali ubani ozosizwa kanti na sizozwa ngubani umathintitha lo okhuluma yabo
Studio 7 Studio 7 hey ya umthembo kumayo hey intimo baba ugavule muzwe indaba le Eric yamkwatisa ithi yamkwatisa usuvuke amasanctions ofelo masrika kati manje maye kwatiswa indaba e-America waye bengalungisi buntu babo ku-PF ngababengabantu abaqondileyo bayazazi ukuthi bayabulala abantu even hayi babugabule etsholotsho bayakhala bakhala ngayo ukuthi ubantshontshele inkomo untshontshele izakhamizi inkomo so ngumuntu onjani ngumuntu oright nalo ngumuntu ongakhomenta sibili into enengqondo so kananhloni vele nanxa ekhomenta into ezinje kananhloni nxa ekhomenta into ezinje yena ehlupha isigaba sakhe sikhala ngaye kakhulu ukuthi ubantshontshele inkomo hayi abantu bezana ngabezana sisazi ukuthi ingqondo zabo zinjani inhliziyo zabo ngalo ubaba uchuma othi indaba leyo ukuthi abantu batekiselwe imali yezindlu uthi right yena ubona kungumbono right kanti igovernment yangkhona injani igovernment yangkhona injani sibile funa ukucunta abantu abazizamelayo ayifuni ukubona omunye umuntu ezama impilo nxa ezama impilo seyicabanga kumcunta hayi igovernment ezama PF hayi sarindi hayi asazi nanizobona onkulu
Studio 7 livuka njani ndivuka njani Studio 7 hey kunzima emhlabeni hey ngizwa lo baba ugawule lo ukuthi yena kwenziwa yi-America kubuhlungu kakhulu kubo Israyeli le ubona into eyenziwa yi-America Israyeli le into eyenziwa igugrawundo ke emandebeni ebantwini bakube eduze lapha uthini ngayo yamphatha njani yena kuzwa into esekudenile zisela ntu ubuhlungu kulo ukuthi azwela abantu bakibo laba babulawa yi-ZANU PF akanamanhlone umuntu omdala
linjani ku-Studio 7 linjani lonke kuzindawo zindawo yazi bantu be-MRP liyangikwatisa kabuhlungu kayo liyangikwatisa into eliyikhulumayo vele yi-nonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi why lina ligxeka i-ECC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni why lina lingabambani le-ECC likhiphisa nuphepha why ligijimele i-ECC e-ECC iyenzeni ake liyekele ukunyanyisa mani liyanyanyisa
lawo bekungamazwi elisithumele wona lina balaleli kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, ilunga letale le parlamente kumbe ele House of Representatives, umnumzana George Santos useze waxotsha kuleli tale ngemva kwembiko ethi waqamba amanga ngendaba ezithile njalo wachaphaza imali yokukhankasela ukhetho ayiphiwe nguZulu okulicala eMelika. Amanga awaqambayo agoqela ukuthi wafunda ngapi, ungokholo luphi lokuqambela amanga amabhanga ukuze athole izikwelete. Ngokwakuqala ukuthi kuxotshwe ilunga ledale lingabotshwanga, kodwa kumbali yeMelika ngokwesithupha ukuthi kuxotshwe ilunga laleli dale. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Denmoyo.
Well, udaba lukaSantos liyasifundisa sonke ukubana amanga alenyawo ezimfitshane. USantos wamaneja ukuqambela abantu amanga ukuthi aze avotelwe ukungena eCongress. Njalo futhi kuyasifundisa especially ama-politicians aweZimbabwe ajwayele ukuqamba amanga ebantwini ukuthi amanga enu lawo they will catch up with you and ekugcineni uzogcina uxotshiwe ngabantu ngoba abantu bakhathele ngamanga. Abantu bazama ukulwisa izanu and therefore amanga awasizi.
Ungathini ngendlela agcine exotshwa ngayo? KuseZimbabwe bekungenzakala yini lokho? Njalo ubona sikusibanga esinganani esokuthi sifike kuhlandla lonalelo olokuthi nxa inkokheli sehluleka ikhitshwe?
Well, engingakusho ukuthi eZimbabwe khona manje sibona inkinga ekhona ngama recalls ayenziwa nguChabangu. Lama recalls according to Chabangu enziwa ngoba kulabantu abangena ukukhetho oludlulileyo lolu abangazange bakhethwe ngabantu. And so kuyakhombisa ukuthi khona lokhu kungabi le nqotho kuma-opposition party ye-CCC kukhoze ukuthi khona manje kube lama-recall angagcina efake ilizwe lonke jikelele ebunzimeni iZANU PM ingathola i-2/3 majority. So amanga lokungathembakali lokwenza izinto ezingaphandle kokufisa kwabantu yinto evele kupolitics singathi yi-suicide. Kodwa ama-politicians ethu ungathi awafundi ngoba ajwayele khona lokhu ukuthi bayenza abantu izithutha.
Umnumzana Denmoyo ucubungula ezombusazwe ezimele. Kwanele kodwa sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC litshele umthethwandaba ukuthi umnumzana Sengezo Chabangu ukhokhela elinye icele lebandla leli, ngakho akumelanga avunyelwe ukuxotsha amalunga ecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Udaba lokuthi kulabantwana beZimbabwe abedlula amakhulu amane 443 abavinje ukungena kule South Africa ngoba bengela maphepha ludala inkulumo phakathi kwamazwe omabili. Kuyaqhubeka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo. Hayi ke, sizigqiba lapha ezekuseni. Mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.